Taba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Balambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 10 Mabasa 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Singusane singosomabhizimisi, singusane lamadokotela, amanesi, abezisonto, labaseduzane, abaphandle kwelizwe, kodwa belezihlobo lapha koBulawayo, abake bahlala koBulawayo, abanakakela ukuthi uBulawayo uphila kanjani.
uBulawayo namhlanje usungule uhlelo lesihloko esithi I am for Bulawayo fighting COVID-19. Esibhedlela se-Ekhuleni emzameni yokudinga imali lempahla engasetshenziswa ekulwiseni leli gciwane.
Bengenza ama-single, bengakaze ngirelize i-albhamu, bengenza ama-single tracks kuphela. Ngize ngayenza i-albhamu last year, iyo leka 2019 eyaphuma, isoko sendaba sithi badala kuhleko sentekweni.
Uhlelo woza fight namhlanje, sihamba lomculi we-Zim Dancehall, osacathulayo, umjazo fireman. Inani lasebefunyanwe lilegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidi lengxenye 1,622,167. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. uBulawayo namhlanje usungule uhlelo lesihloko esithi I am for Bulawayo fighting COVID-19 esibhedlela se-Ekhuleni emzameni yokudinga imali lempahla ezazetshenziswa ekulwiseni igciwane leli emhlubulweni weMandebeleni ngemva kokuthatha komphefumulo womuntu oyedwa kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bakoBulawayo, abamabandla okholo, izikhwicamfundo, abezempilakahle lozulu jikelele bebethe gwaqa esibhedlela se-Ekhuleni besungula uhlelo lokuzama ukuhlanganisa imali lempahla ehlukeneyo abazayisebenzisa ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eMandebeleni. Umgcini sihlalo we-IM4 Bulawayo, uMnumzana Busisa Moyo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Thina singabe I am Bulawayo fighting COVID-19. Sinxusane sizixuku ezitshiyeneyo kodwa sikhangele injongo nye. Sikhangele ukusebenza mayelana ngengculaza le ethe yaphatha umhlaba jikelele ye-COVID-19. Singusane singosomabhizimisi, singusane lamadokotela, amanesi, abezisonto, labanye nje abakhona koBulawayo, labaseduzane, abaphandle kwelizwe, kodwa belezihlobo lapha koBulawayo, abake bahlala koBulawayo, abanakakela ukuthi uBulawayo uphila kanjani. Ukuthi sivimbe, sincedisane njalo ukulwisana lengculaza le COVID-19. Yikho esikusebenzayo siyanxusa uzulu wonke ukuthi masisebenze ndawonye njengoBulawayo omuhle, sincedisaneni nini amadokotela, yiwo amaqhawe yethu kuleyi impi, amanesi ethu, labanye nje abasebenza kwezokuphila kahle le-health sector, yibo esibakhangele ukuthi bazasihambela phambili. Okwakathesi nxa sisebenza silalela bona ukuthi kuyini okudingakalayo ukuthi sivimbe lowo umkhuhlane obangelwa yi-COVID-19. Ukuthi kudingakala imbheda na, kudingakala ama-mask la, ukugqoka ama-gloves lokunye okuthiyeneyo, ukuthi sibancedise, sikhuthazane lalaba abaphandle abayenelisayo ukuthola ezinye izinto esingasazitholi lapha eZimbabwe, sincedisane ukuthi izinto lezo zibuye, ukuthi nxa sesilwisana lawo umkhuhlane lo obangelwa yi-COVID-19 sibe lakho konke okudingakalayo. Siyabonga.
Umfundisi uSensi Banda oyingxenye yale inhlanganiso emele amakholwa uthi kuyisitshengiselo sokuba abantu bebambene bazanqoba.
Ukuqaliswa namhlanje komsebenzi
obekwe ngabantu bakobulawayo okulwisana logcukwane lwe-COVID-19 luqakathekile njalo lokuthi namuhla umsebenzi usungulwe wonke umuntu ekhona ebulenjini abanye njalo bekhona ekusileni esibhedlela kuyisithengiselo njalo lesifunakaliso sokuthi abantu bakobulawayo abakhona lapha edrobheni labangaphandle kwelizwe nxa behlanganisa ingqondo zabo bahlangana bonke bengakhangela ukuthi lo muntu uvela kuliphi ibandla kumbe lo muntu umhlobo uphi kodwa behlanganisa ukuthi balwisana lento eyodwa bayakwanisa ukunqoba njalo lokuphumelela ngakho kuyathokozisa kakhulu ukuthi namhlanje lomsebenzi ususunguliwe njalo sikhangelela ukuthi sona isibhedlela esekusileni siyophakama laso siqalise ukusebenza silwisana lalomkhuhlane osuhlasele isizwe sonke njalo kwenye into ethokozisayo ukuthi lomsebenzi kawukhangelanga kuphela esibhedlela kodwa ukhangelela ngaphandle ukuthi baningi abantu abazabulawa yindlala ngenxa yokuthi bengasakwanisi ukuya emsebenzini lalaba kade bedobhadobha ngokuthengisa base behlezi ngkhaya ngakho kuyadingakala ukudla kungena ezindlini kuncediswa abantu kwenzela ukuthi abantwana labadala bekwanise ukuthola ukudla okokuthi bengagcini bebulawa yindlala bengabulawa imali omkhuhlane
Emandebeleni akukabi lesibhedlela sokonga abantu abafunyana belegcikwane le-COVID-19 kumbe ukuhlolwa ukuba balalo loba hatshi. Ugatsha lukahulumende lwezempilakahle selethule umbiko oveza ukuba undoda owabulawa yi-COVID-19 kobulawayo ngomgqibelo obhubhele esibhedlela seMathadei ulwazi lokuthi ulomkhuhlane we-coronavirus lutholakale esevele esetshonile kanjalo kufunyenwe ukuthi wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa abakhangelelwe ukuhlolwa ukuba abathelelwanga na leli gcikwane lapho abehlala khona eqala ukugula sekuvinjiwe akula muntu ophumayo longenayo ngaphandle kwabezempila kahle sebeku quarantine izisebenzi ezilichumi lantathu zeMathadei ezazimonga lazo sezivalelwe Undoda lo ubikwa ebeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasificamunwemunye igama lakhe alikaziswa umphakathi kodwa isidumbu sakhe sibikwa sesichisiwe kulandelwa imithetho yokubeka labo bantu ababulawa yi-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Linda Sibanda usola ukuphunyiswa egcekeni kolwazi oluphathelane lale imfa yakuqala kuleli dolobho.
Indaba kababa lo obhubhileyo okuthiwa kade lo mkhuhlane we-COVID-19 ngiyibona ngani yindaba embi sibili ngoba kubuhlungu ebantwini abahlali kwakobulawayo even abezimbabwe nje jikelele ngoba into kade kumele yenzakale yikuthi wonke umuntu ayaziswe ukuba ubaba yena lo ngubani khona abantu bazaphumela egcekeni bazifezi bathestwe
ezimbabwe lomkhuhlane usuthethe imphefumulo yabantu besilisa abathathu loba nje emandebeleni kungela sibhedlela esilakho ukonga kumbe ukuhlola igcikwane le-COVID-19 kusenjalo ikhansile yedolobho lakobulawayo isingene kulanga lesithathu lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ekusileni hospital ngingu Anastasia Ndlovu
Izifundi zemakolitshini ezenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zeNASU zamukele ngenjabulo uhlelo lokuqhuba izifundo zisebenzisa indlela zemishina yakulezi nsuku ezebulenjini kodwa zicela uhulumende ukubana ancede zitholise usizo lokwehlisa indleko zokwenza lezi zifundo ebulenjini. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana behlale ezindlini emizameni yokuvikela ukuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 uhlelo lwe-lockdown, izifundizo ezithwele nzima ngoba zingasenelisi ukuqhubeka ngezifundo. Izikolo zebanga laphansi zisavaliwe kungazakali ukuba sizavulwa nini, kodwa abezikolo zebanga laphezulu baphiwa ithuba lokufunda kusetshenziswa ubulembu be-internet, i-e-learning. kodwa abezinasu bakhala ngokuthi lanxa izifundo zebulenjini ziluncedo udube ukuthi ayisizo zonke ezizakwanelisa indleko yokuya ebulenjini kakhulu ezisemaphandleni ezikhatshana lamadolobho. Okugcizelwe umkhokeleli wezinaso umnumzana Takutswa ngathi wore.
Siyathaba ngalokhu kodwa kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi izifundi eZimbabwe ziphanjaniswa yisimo somnotho okwenza i-intanethi ithole ngabalutshwane. Lokho akuvumelani lesekelo sombuso welizwe. Amakhampani aweza ukukhulumisa ngabe ayangenela kube le data labantu esikolo sele e-learning.
Umsekeli wakhe unkosazana Talent Madaba laye uthi abazali abaningi bebengalungelanga ukuvala kwezikolo kungakho bathwele nzima ukubhadalela indleko yokuya ebulenjini. Esinye sezifundi zekolishini uNtokozo Mpala uthi inhlupho abahlangana lazo ziningi ikakhulu ukuhlawulela indleko yalolu hlelo.
Sonke safisa ukuthi njengabantwana beZimbabwe sifunde ngesikhathi lese-lockdown. Kodwa ama-challenges esihlangana lawo ukuthi ayisiyo yonke umntwana oza-afford ukuthenga ama-data bundles ngoba adura lezi nsuku. Ayisiyo yonke umntwana olefoni ole-smartphone ukuthi uzakwanisa ukuthi la engene ku-inthanethi efenze i-learning labanye abantu.
Uthi njalo laba ababalisi ayisibo bonke abalayo imitshina yokuthi baqhube izifundo bengekhaya.
And enye into ekhona futhi ukuthi ama-lecturer ayisiwo wonke ama-lecturer aserious into lezi e-learning. Amanye ama-lecturer awakwazelele ukuthi kuhamba njani, abakwazile ukuthi bazaqalisela ngaphi.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Amon Murira yehlule kodwa kumaviki adluleyo uhulumende wethule imbiko ethi abenza izifundo zamakolishi kumele basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuqhubeka ngezifundo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Amos Murira yehlule kodwa kumaviki adluleyo uhulumende wethule umbiko othi abenza izifundo zemakolishini kumele basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuqhubeka ngezifundo. Kusenjalo namhlanje eZimbabwe lingene kulanga lesithumi lambili abantu besezindlini phansi kweziqondiso zikahulumende zohlelo lwakhe lokuvikela ukuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 olwe-lockdown. Abantu abaningi bathi ngabakubonayo kusenzakala elizweni i-lockdown le ilakho ukuqheliswa amalanga njengalokho okwenzakale kwele-South Africa. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inani lasebefunyelele legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidi lengxenye 1,622,167. IMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amahlanu 467,182. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezingamashumi phose alikhulu 97,264 asebebulewe ngolu mkhuhlane. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lambili 11,943 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. I-South Africa iyakhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli esebefika inkulungwane phose ezimbili 1,934, lilandelwa ngele-Algeria elilenkulungwane edlula kancane eyodwa lengxenye 1,666. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula kancane ayisithupha 608 ezwekazi le-Afrika. Kunjalo nje eZimbabwe lingene kulanga lesithumi lanye lokulandelwa kweziqondiso zohlelo lukahulumende olwe-lockdown lwamaviki amathathu. Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube wethule inkuthazo yakhe yokulandelwa kwalezi ziqondiso.
Liqiniso ukuthi kulo muntu otshonileyo owakoBulawayo kanjalo sisalindele nje ukuzwisisa ngalokhu langalokhiyana asikakuzwa kuhle kodwa kube se eMaterday. Thanda ukuthi ngithi silusizi ngalokho okwenzakeleyo kumuli, silusizi ngalokho okwenzakeleyo ebantwini bakoBulawayo ngobube ingxenye yethu, silusizi kusibhedlela sethu esemathadei ngalokho okwenzakeleyo. Esikuloyisayo ikuthi abantu benanzelele ukuthi nxa kuthiwa into liyathelelwana. Esicela sithathe ukucetshiswa ngumongameli ukuthi abantu kabahlale ngemakhaya, ngoba uyabungakwazi ukuthi uhlangana lobani, uyabungakwazi ukuthi ubani ulani nxa umkhangele, ngenxa yokuthi mhlawumbe ngelihlo lenyama akula lutho ongalubona, kodwa kanti uyabusondele wabambana weyama emntwini kati lakho, ubusukuthwala ubuye lakho emzini wakho, ubusukuthwala ubuye lakho ngakini, ubusukuthwala uhambe lakho ebanganini, ukuthwala ukuhambe lakho emsebenzini. Kungakho sithanda ukuthi sicebise kakhulu ukuthi asithatheni ukucetshiswa ngumongameli, ukucetshiswa ngabe healthy, ukuthi sihlale ngemakhaya. Mhlawumbe ulaka lolu olomkhuhlanelo lungedlula, sisinde kikho lokhu okukhanya sokuqeda abantu. Bengicela ke njengomeli wenu lapha kuprovinsi yakoBulawayo ukuthi asinanzeleleni, siyekele ukube sisiyalelale, asihlaleni phansi. Yebo ye, kulokudinga impuphu. Nxa sithe sayizwa emalayinini wonalana, umuntu emekhathana ungathintani ivele lomunye, lingaqali ukuthintana. Kuyikucebisa kwabazempilo, kuyikucebisa kobukhokheli ukuthi kasikunanzeleleni lokho, singalimali. Ngiyabonga.
Lowo nkosikazi Judith Ncube, usibalukhulu wedolobho lakoBulawayo, kunkuthazo yakhe ngomkhuhlane we-coronavirus.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane, lilo Mike, umfanekiso wevidiyo othethwe ngabezindaba abe-Associated Press izolo kubonakale izisebenzi ezigebha amathuna edolobheni le-Hart Island e-New York, okungcwaba ababulelwe ngumkhuhlane owe-coronavirus abangathathwanga yizihlobo ukuze kwehliswe inani lesidumbu ezigcinwe kumamochari ngalesi sikhathi sodubo lokuhlaselwa kakubi kwe-New York yi-COVID-19. Uwomongameli Salva Kiir South Sudan wethule umbiko wakhe oqakathekileyo phezu komkhuhlane owe coronavirus, egcizelela ukuthi ngempela sokufunyenywe abantu abathathu bakuqala kulelo lizwe abalegciwane le coronavirus. Usomabhizimusi odumileyo wakwele Nigeria, umnumzana Aliko Dangote, ubikwa eyakhe isibhedlela esilemibhede engamakhulu amahlanu 500 lapho okungongiwa khona abalomkhuhlane owe coronavirus edolobheni leKano lapho azalelwa khona. Sizigqiba ke lapha esivela kwamanye amazwe, lilami uMikeobe.
Izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa sizethule ukukhathazeka okukhulu ngokwanda kwamathuba ukulahlekelwa yimisebenzi ngemva kohlelo le-lockdown osolwengezelelwe ngamanye amaviki amabili. Amankampani evaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekuphela amaviki amabili amankampani amaningi evalwe ngci, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezivalelwe ezindlini kwele South Africa ngenxa ye-coronavirus. Sekulokhu sabela ukuthi kuyathi kuphela iningi selahlekelwe imisebenzi. Izizalwane zeZimbabwe, umnumzana Gretman Mkhwebu, ukuthatha izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziqale ukukhanda amanye amacebo ukuziphilisa ngaphandle kokuqatshwa, futhi isikhathi sokwesaba ukuhlekwa sisedlule.
Ngiyathanda nje ukuba nguThekwane, ngiye lapha emadampini okulahlwa khona izinto lezinye nje ezilahlwa ngabelungu, ingaba insimbi, planka, izicephu zamathayile, okunye nje engibona ngikuthandile, bese ngikuvusela mhlawumbe ngokukhalipha okuthile. Kube kutsha into nje engiyenza sonke lesikhathi, mhla uphelwe umsebenzi wazi ukuthi ngezandla zami lezi ngaphila musa.
Umnumzana Mokhethi Nkomo uthi sekusegcekeni ukuthi vele amanye amakampani azahlafadalale ngemva kwalezi nsuku evaliwe.
Amakampani amaningi azabe engayenzanga mali, okungasiza sithole futhi abanye abantu abaningi bakithi bephelwa imisebenzi ngoba amakampani zimbo okanye abelungu bengelamali zokubabhadala. Abantwana ekhaya ma ungaholanga abalakudla, wena olamali erenti khona la eGoli.
umnumzana Richard Moyo uthi yena vele useqalile ukuzilungiselela.
Nami ngiyathatha amakhaboti kakhulu la ngasemalokishini. Bese ngiyakhona ukulungisa, ngilungise bese ngiyakuthengisa ke konke nje lesivalo lezama door frame ngiyenza njalo nje sengifunde kakhulu. Hayi angisalali ngendlala, thola ngama sentinyana uziphilise ungadiphende ekusebenzeni.
Umnumzana Kolema Moyo odabuka ePlumtree eNyabane komqanjelo uthi vele liphutha elikhulu kakhulu ukuthi umuntu athembele ukuthini uzaqatshwa ukuze aphile.
Asike sifundeni nje ukuthi sibe nomsebenzi wezandla obalulekileyo, singasweli amaplans okuziphilisa nomsebenzi uphele ucine lempilo yakho ungasakwazi ukuthi wenzani ngayo ngenxa yokuthi wena ubhekelela imali ephuma emlungwini. Siyaphila ngaphandle kokusebenza sihula, ukubhekabheka sicotshacotsha okunye okuyizinto sidobhadobha ukuthi sikwazi ukuthi sikhavise kwezinye indawo.
Amankampani athengisa impahla abalisa i-Edgars asehlamemezela ukuthi kungenzeka ehluleke ukuvula indawo zokudlela lezokuhlala izethekeli lapho kusebenza khona abezimbabwe abaningi akulaqiniso ukuthi zizavula zisebenze kuhle na njengoba leli gciwane lizabe lokhu lisidla ubhedu ngevikezayo. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo kukhanya bazaba lohlupho njengoba abantu sebesesaba ukuthenga ukudla okungavikelwanga. Iningi labasebenza ezindlini bebevele sebemisiwe ngesikhathi abantu bevalelwa ezindlini ngoba belungu besithi bayesaba ukuthi bazabathelela leli gciwane emijoveni abahamba ngayo. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo sezivamile ihlelo ezohlasela amafutha ikakhulu kwabesifazane ngesikhathi abantu belandela izikondiso zikahulumende zokuthi behlale emakhaya njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Yindlela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilizwe leZimbabwe lithethe isinqumo esokuba abantu behlale ezindlini ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-corona lona eselisabalele umhlaba wonke jikelele. Ukuthathwa kwalesi sinqumo kudale ukuba kumiswe ezemidlalo kuvalwe njalo le ndawo ezokwakha lokwehlisa umzimba ama-gym. Lesi simo sesidale ukuba kube khona abantu asebeqale inhlelo zokwakha lokwehlisa umzimba besezindlini zabo abakubiza besithi lockdown exercise challenge. Umhlali wedolobho lakoBulawayo unkosikazi eManximalo uthi ukutshona ehlezi endlini sekumenze wathola isikhathi ukuba iqale uhlelo lokuba laye izame ukwehlisa umzimba.
So bengishala sithi ngizabuya exercise and lose the weight kodwa nxa ukuthi bengishona ngibhizi ngicine ngasabatholanga ithuba lokuthi ngijima. So i-lockdown ngiqasa ngatshela ukuthi ngingahlala endlini ngenzela ukuthi ngizaba isidudla kakhulu so ngaqasa u-exercise. Sengize ngaba labanye abangani bami esikhuluma kubo-Facebook, WhatsApp labo abanye exercise ezindlini zabo sesingakwanisa ukuthi sihlangane sibe one ndawo exercise. So
umfundisi Mosmoyo uthi isikhathi se-lockdown lithuba elokuba imuli ziqede isikhathi zindawonye okuyinto engasavamanga ngenxa yemisebenzi kanye lesikolo.
Isihlobo esithandekayo sisemakhaya lapho esivuka khona singenzi lutho. Isikhathi esinazo ukuthi stay home, be safe. That's the only medicine which we have been given. Ungavuka ekuseni, yenza okwenzayo, ube lesikhathi esihle sokuthandaza labantwana bakho, lihlale phansi makufanele likhuleke, likhuleke, makufanele lihlale, li-exercise, li-exercise, isikhathi esihle lesisomndeni. Pray, libe nethemba.
Ohlala esigodlweni iHarare unkosazana Laxmi Peterson uthi kuqakathekile ukuba abantu bephatheke kunhlelo zokwakha ukuqinisa lokwehlisa umzimba ngesikhathi bengavunyelwa ukuphuma ezindlini.
Due to health and safety concerns around the world, I'm here to encourage.
Ngenxa yokuthi umhlaba wonke ukhathazekile ngodaba lwempilakahle lokukhuseleka kwabo, mina ngikhuthaza abantu ukuba baphatheke kunhlelo ezokwakha lokwehlisa imizimba njalo. Lokhu abantu bengakwenza loba okwemizuzu emihlanu nje kuphela ngesikhathi besaqala ukuze imizimba ingadelelwa imikhuhlane.
Izizalwane zeZimbabwe zilawe ukuba zihlale ezindlini zingaphumi kusukela mhla zingamajumi amathathu ngenyanga edluliwe kaMbimbitho kusiyafika mhla zilitshumi lathoba mune munye ngalinyanga kaMabasa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sihamba nomculi weZim Dancehall osecashulayo umjazo Fireman ephethe idlalaze lakhe lakuqala. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umjazo fireman yinsizwa edabuka esikhalangeni ecula ikwele South Africa. Nansi izethula ngokugcweleyo.
Mina igama nguNjabulo Justice Moyo. Igama lomculo bangibiza ngamjazo. Ndabuka esigabeni sakuhingwe eFlant eZimbabwe. Umculo wami udlala nesikhalanga ngenxa yokuthi bengifuna nami ukuthi ngiphakamise abakhalanga ababekhona.
Uwe ipapo takadakwa takavukuka kulibukolo tivaka matumba galile kahingwe tichile kamakorokoro atamsikwa tibago sitolo kahingwe takaguluma ize tinobeti nabo mtawini bagwizi takavukuka takaguluma noba wabantwana tivabata mugwizi kebachayila chiti bele imi mundala ndingdala chiri bele imi makakula muona.
Uqale nini ukuhlabela?
2015. So kusho ukuthi bengenza ama single bengakaze ngirelease i-album, bengenza ama single tracks kuphela. Ngize ngayenza i-album last year, iyo leka 2019 eyaphuma esoko sendaba sithi badala kuhle kwesentekweni.
Idlaladeleli lilengoma eziyisishiyagalombili ezigoqela ethi kuhekose. Bafundisi banasi January to December kanye lale ethi mandala yangu.
Baby girl, ndiwe wandinoda andingazi futhi ndakusiya ndoda futhi nawe.
Akuphoselwa kugcina Mjazo utsho lokuthi abangafuna ukuthenga idlalahle lakho bangakuthola ngaphi njalo njani?
Inamba ngitholakala ku 062 018 9401 iWhatsApp, and then eyokufona 063 382 9229. Kufacebook ngiyatholakala Mjazo Ntangiwe Hoba. Ku Instagram Mjazo, Twitter Mjazo, usho ukuthi na ku YouTube Mjazo, zonke izinto nje Mjazo. Bangathi Mjazo ngiyatholakala khona. Dobo Musale bakalanga bakanaka dobo kakwazo Musale
uphuma ke enkundleni Umjazo fireman ngani
uhlelo lethu lalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Lamhlanje ubulawayo usungule uhlelo olulesihloko esithi AMPO Bulawayo Fighting COVID-19 esibhedlela se-Ekhuleni emizameni yokudinga imali lempahla engasetshenziswa ekulwiseni leli gciwane. Uhlelo Woza Friday namhlanje besihamba nomculi wezindenso osecathulayo Umjazo Fireman. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.